Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 10 kuNcwabakazi 2020 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyabona ukuthi izinto eziqondane lamandla lokunqoba ama-elections ngokhetho imali kamnangagwa ezali iyaphuma kuphela iqonda emapholiseni. Uzamawala ukuthi ungaziwa emapholiseni sithi untshontshelwe kumbe kulobudlwangudlwangu obukhona bakutshuda bala mota.
Badla amalahle abanye abantu eZimbabwe kulandela ukuthengwa kwezimota zamapholisa nguhulumende ezedlula amakhulu amane.
Amapolisa ungakhangela vele idepartment yaleyana ugatsha lwamapolisa lolwana luvele luyasilela kutransport. I-transport vele ibahlupha. Mina kangikhangelele okwesadak. Okwesadak vele mina ngokuyinto kwamalanga 1 or 2 days.
Abakubandla leZANU PF bakuncoma okwenziwe nguhulumende. Izakhamizi zichothoza inyathela likahulumende lokuvimba ukuthengiswa kwenkomo emaphandleni. Abakatoli imendulo abeZimbabwe abaphatheka emidlalweni yeParis 2024 Olympics. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Badla amalahle abanye abantu eZimbabwe abathi bamangaliswa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa othengele amapholisa imota ezingamakhulu amane lengxenye 450 ezizasetshenziswa ngesikhathi kuqhutywa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Imota lezi ezohlobo le-Ford zibiza phose inkulungwane ezingamajumi amane amadola emelika $36,500 inye ngayinye. Uhulumende uthi zizasetshenziswa ukulondoloza ukuthula kwele Zimbabwe athi kuphela ngesikhathi kuqhutywa umhlangano we-SADC Summit ngeviki ezayo. Omunye wababambe wangaphansi ngokuthengwa kwezimota lezi nguhulumende ngumnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Siyabona ukuthi izinto eziqondane lamandla lokunqoba ama-elections ngokhetho imali kamnangagwa ezali iyaphuma kuphela iqonda emapholiseni. Uzamawala ukuthi ungaziwa emapholiseni sithi untshontshelwe kumbe kulobudlwangudlwangu obukhona bakutshuda bala mota. Imota zakhona basisangathi nxa umsebenzi uphelile. Urhulumende lo vele nxa le nto engelamsebenzi vele imali iyaphuma kuphela, yikubhidliza ukudlalisa imali kuphela lokho.
Kodwa singathi ke imali le ivela ngaphi Ngwenya? Anti ilizwe lithi lila mali kangako?
Abantu bathi ilizwe kalila mali ngoba akula mali esiphaleni sethu. Imali iyaphuma kuyagetshwa izinto eziningi, o-lithium, o-diamond, o-platinum, o-chrome. Igwayi liyathengiswa e-China ngaphandle kwelizwe. Kutsho ukuthi imali ekhona vele yimali ye-politics, i-political funding. Nxa beyifuna bona befuna ukudlalisa imali kodwa asinge sithawula mali elizwe likhona ikuphela nje kathi sibagijigiji babe baphithekile bagijigiji balungisa imigwaqo. Nxa kulo khetho kuyathengwa izimoto eziningi, izinduna zinikwa izimoto futhi imali ikhona. Ye
kodwa nxa sikhangela phela imota lezi zingaba ngezomhlangano we-SADC kuphela kuzokuthiwani ngakho njalo phela nxa kukhangela i-budget deficit lapha kunzima phela lokho.
Siyabe sikwazi nje ukuthi nxa i-SADC siphelile, umhlangano siphelile, imota lezi kasoze zihanjiswe emapholiseni, kazihanjiswa kurhulumente, ziyahanjiswa kuma-structures eZANU PF. Yikho ngithe khona mina kunje nje nxa ungaziwe e-police station yokuthi untshontshelwe kumbe kulamasela kumbe kule nkinga ekhona bakutsho ukuthi abanamota kuthi imota ziyabe zigcwele zithengwa urhulumente. Kutsho ukuthi nxa vele umsebenzi supholile lowo esiqondane lawo imota zihanjiswa kuma-structures eZANU PF emakhaya ezinduna.
Lo umnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi we-Common Market for Liberal Solutions oxoxa le-Studio 7 eseHarare. Ukubandla leZANU PF umnumzana Philip Gawule uthi kuqondile okwenziwe nguhulumente.
amapolisa ungakhangela vele i-department yaleyana ugatsha lwamapolisa lolwana luvele luyasilela ku-transport. I-transport vele ibibahlupha. Mina kangikhangelele okwesadak. Okwesadak vele mina ngokuyinto kwamalanga 1 or 2 days amboni ukuthi kuqakathekile. Into eqakathekileyo ukuthi amapolisa asevise isizwe, abesizwe sithola isevisi eqondelele amapolisa. Ukuthi amapolisa kungathiwa nangumuntu sedala icala lapho sebulela umuntu, amapolisa ahambe eboleka izimota esesiyafika lapho ayafikelela khona. Amapolisa engayenzi izinto ezinjalo ezokuthi ihambe ehlupheka ehambe ecela i-transport. No, ilizwe vele limele amapolisa abe well equipped, abe lento zabo ezikwanileyo. Yikho engikubonayo khonokho ukuthi amapolisa amele abe yiwo abone ukuthi sibonakala ukuthi into zabo zikwanile.
Imali yonke le ivele ngaphi kawule yokuthi kuthengwe imoto zonke lezi? Ibudget pele
yaGibbs ungakhangela Gibbs, ibudget yakhona ikhona anti Ministry of Home Affairs le budget yayo. Lanxa kunjalo Gibbs ukuthi njengoba ngisitsho yinto mina amapolisa abe vele angana ayasilela, mina yakuthabela Gibbs khonokho ukuthi amapolisa athole izimoto zokusebenzisa emsebenzini wabo oqondane labo umsebenzi onzima kangaka. Hayi okwesadika, okwesadika hayi ambuli amapolisa lokwalokuthi kulungiswe lesadika. Hayi mina ngithi amapolisa kumele ugatsha lwamapolisa lube limota zelezi ezigwanileyo kwenze ukuthi ezenelisayo ukuthi baqhube imisebenzi yabo njengoba imisebenzi wabo uqakatheke kakhulu kangaka Gibbs. Even lanxa kuto kutshengisela Gibbs okufuna ukwenziwa ngabantu amapolisa abeke bekwenze ukuvala khonokho ukuthengisela kulobu dlwangu dlwangu. Khangela Gibbs nxa ufuna khangela sikhangeleni eBritain kunjani. Khangela kathi osabantu bezenzani betshisa iproperty betshisa Gibbs ukuthi abantu batshisa amaproperties benze izinto ezinjengalezana. Kumele amapolisa athi rise to that occasion yokumele ukuthi balungisise umumo okhona.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla lezanu PF ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe lamlela.
Wezemaphandleni izakhamizi zemaphandleni zisola inyathelo elithethwe nguhulumende lokuvimba ukuthengiswa kwenkomo ezabelweni. Abantu abaningi bakusola lokhu kubika uAlbert Ncube.
Umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka ubike kunyanga edlulileyo ukuthi kasavumeli uZulu ukuthi athengise inkomo emaphandleni esithi sokumele ziyethengiswa imikambo yamashowa. UMasuka uthe uhulumende uthethe lesi sinqumo ngoba kulabanye abantu abathenga inkomo emaphandleni ngentengo ephansi kakhulu. Ekhuluma eseGaranyembe eKwanda South lapho sekusungulwe izibaya zokugcina inkomo ezihlaselwe yindlala, uMasuka uthele linyathelo lizadala ukuthi inkomo zithengwe ngemali efaneleyo.
When I came here, I heard that the people were selling livestock at $80 or so.
Ngithe ngifika lapha ngizwe kuthiwa inkomo bezithengiswa nge-$80 abathengayo besithi engiyekela ukungikhonisela ngizabuya sengiyithenga nge-$50. Uhulumende esemise ukuthengiswa kwenkomo emakhaya. Zonke inkomo sekumele zithengisele ema-ward center. Kuza kuba lamalanga okuzathengiswa khona lezi nkomo ukuze lithole imali ephezulu.
Lanxa uhulumende esithi wenza lokhu ukuze avikele abafuyi, izakhamizi ezixoxwe lo msakazo weStudio 7 zithi kazihambelani laleli nyathelo elithethwa ngurhulumente. Umnumzana Gabriel Moore isakhamuzi semawane eKwanda South uthi bathengisa inkomo isikhathi sonke uma bebhekane le nduba ezitshiyeneyo.
Omunye nomunye lohlupho lwakhe. Mara mina nxa ukuthengisela umntwana esikolo sokumele mele ziyaqoqwa abanye phela ngabakubulo. Njalo yena umuntu nase kumele aqala akhangele ukuthi abantu bona okubahluphayo kubahlupha njani. Ngoba inkomo ngiyayithelela kodwa sikuthaziye endaweni ndayibenzela ukuthi athi taxi. Sibe taxi inkomo yami ngiyithelelayo ngiyithengela imithi ngenzani.
Umnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi seMatobo naye uthi lumthetho awusoze waphumelela.
I-government yebo ayibuye izosincedisa kodwa isithole thina siloko sidodoba ngendlela ethi siphila ngayo. Akuthi ngoba sithengisela induba zethu azifani, njalo indoba azilinde ukuthi uhulumende aze abuye azothenga. Maybe uhulumende uthenga ngentengo ephansi asikwazi. Kathi-ke thina siyizakhamizi siyakhulumisana.
Umnumzana Khumbulani Moyo laye uthi iningi selithengisa inkomo ngenxa yendlala kanye lodubo lwamanzi. Ngalokhu-ke Moyo uthi ngapho kwamanzi uhulumende uyavuselela amadamu agcwele udaka, hathi ukuvimba izakhamizi ukuba zithengise inkomo santando.
Ngasithola izinto ezinjengemtshina zisikhiphela udaka ngoba lokho okugqibeleka kwenza ukuthi lanxa izulu lisina amanzi angabamba amadamu acine ecapha ngangaloko mbondo ehamba kodwa idam lingabambi lutho.
Abogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni bathi sekufe inkomo ezedlula amakhulu amane 432 kulesi sabelo ngenxa yokuswelakala kwamadlelo. Inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.5 million elizweni lonke jikelele zilakho ukubulawa indlala lonyaka ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Gukama,
lamlela.
Sawa ngakhulu ke Albert Ncube kula ngapho ke emajawundeni eGwanda esabelweni seMathwel South. Silesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele e-United Nations ithi ukuguquka komkhathi sokubangele inhlupho eziningi kuzwekazi le-Afrika okulabantu abaningi ababhekane lendlala, imikhuhlane lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abafika phose 190 ababhonjwe ngele-Israel namuhla bafela esikolo eGaza. Owamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sicubungula ukucitshwa mahlayana kwamagesi lokusilela kwamanzi. Sixoxa lo nkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Indaba yamagesi indaba esihlukumeza njengezakhamizi. I think sesiyasondela almost 3 months lapha amagesi ahamba khona almost every day and ahamba for isikhathi eside.
Njengezakhamizi laziswa yini ukuthi imbangela yokucitshwa kukagesi mahlayana kuyini?
Ngezake sithi basinika ischedule yokuthi amagesi azahamba njani, but lathi sesananzelela ukuthi ngalawa malanga kutho amagesi abengekho. Kwesinye isikhathi though ayahamba anawe ahambi nge-normal schedule leso singani sesiyijwayele. So akula schedule abantu abayiphiweyo ukuthi bebekwazi ukuthi azahamba njani. And isikhathi esiningi mayehamba engahamba ekuseni aphenduka ngesikhathi zemini, engahamba ngesikhathi zemini aphenduka ngabo 10 p.m. well after 10 p.m. kulamanye ama-cases lapha ahamba khona the whole night kumbe ni the whole day.
Ziphila njani izakhamizi kungelamandla kagesi? Sibona ukuthi abanye bathi akulula ukuthola inkuni zokubasa kumbe okunye okusetshenziswayo.
Izakhamizi zithole nzima kakhulu ngenxa yokuthi inkuni sezidula, lezo zithengiswayo ziyabiza kakhulu. Uyabukhanyelela ukuthi ibhantshi yenkuni eyi-1 ingakhosta about $1, and lapha sikhuluma ngabantu abangasebenziyo, okunzima ukuthi bethole lawo madola every day ukuthi bathenge inkuni zokuthi bakwanise ukupheka. Cunuthola ezakhamizi kwesinye isikhathi sezingena emaganyeni zizama ukudinga inkuni emaganyeni.
Ikhona imizamo eliyenzayo njengabakhokheli bezakhamizi ukuthi likhulumisane lohulumende lizwe ukuthi kuhamba njani?
Njengenhlanganiso siyaqhubeka sikhulumisana lama-organizations anjengabozesa ukuthi at least kube le improvement ekuprovideni isevisi enjengemagetsi. And lokuthi nxa amagetsi ezabengekho basinike ischedule esizayisaculata kuma-residence.
Uhlupho lwamanzi-ke ikakhulu nxa kuqondane ukuthi ngapha kulamanzi ngapha kulamagetsi.
Endaweni yamanzi izakhamizi zithwele nzima kakhulu khulu ngodaba lwamanzi. Amanzi lokhe eshoda. Kuye kwakhulunywa even langu mayor wethu uSenator Coulthard ukuthi Bulawayo ayila raw water, and le council isizama ukukhulumisana lohulumende ukuthi declare Bulawayo as a state of emergency. Silezinye indawo esihlangana lazo ezinjengasePhumula, kwezinye indawo ezinjengaseCountry Park, lapha izakhamizi izindlu zabo zingane ziphezulu kulezinye indawo ezinjalo azifiki amanzi, and ama-residents akhala ngokuthi sebehlale more than 3 weeks bengela manzi endaweni ezinjalo. Lapho okunjalo khona sesikhulumisane le council ukuthi besupply amanzi through ama-bowser ukwenzela ukuthi ama-residents behlale benamanzi, benatha amanzi atleast ahlanzekileyo avela kukhanso.
Lowo ngunkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Uhulumende uthi ulenhlelo zokuthuthukisa amandla amagesi ezitishini zelizwe ezigoqela ewange leKariba. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga, nanko kwethulela Mhlanga uNtukameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba, lijone lendaba.
Langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba. Langala puma lendaba, langala puma lendaba, la chona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje siseGwanda, okungelinye lamadolobho ahamba phambili ngodubo lwabantu abazinceda egangeni kulokuya eZambuzi, i-open defecation ngesiNgisi. Uphenyo olwenziwe nguhulumende emadolobheni olweZimbabwe Livelihoods Assessment Committee luveze ukuba idolobho leMazowe yilo elihamba phambili kulolu dubo, lilandelwa iGweru Urban, Zwishabane Urban, kubuye iWange, Shurugwi, Gwanda, Gutu, Victoria Falls, iBeitbridge, iPlumtree kanye lamanye amadolobho achiyeneyo. Lolu dubo luvame kakhulu emaphandleni lapho okungela Zambuzi. Emadolobheni lubangelwa yini kahle kahle? Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yabahlali beGwanda, iGwanda Progressive Residents Association, umnumzana Methuseli Moyo.
Ngibonga ukwamukelwa ehlelweni leStudio 7 fowethu. I-open defecation ngingathi ngamafitshane izizathu zintathu. One, i-system yethu eGwanda, i-sewer system, iyakhwehlela. Okwesibili, silawo amanye ama-areas where ama-residence stay angakungakabi fully serviced. Three, ngama-church lawa agcwale emagangeni.
Luba thinta njani abamasonto lolu daba?
Amasonto agcwele egangeni fowethu. Ngithemba leyo report igange ekhuluma ngalo yikho okulamasonto amaningi. Ungavele ufike nje eGwanda uzigadele intaba yethu esipiscopo labana ukhangele ngamafulegi. Ngamafulegi iGwanda yonke emuva ngathi ngamasonto kuphela agcwele iganga lonke. So abantu abo baphonga ufika nje bagamula izihlahla bazingenele isonto yabo, yibo kakhulu engibona ngathi basebenzisa iganga kakhulu. Okwenzakalayo kunye nje umuntu angayakha indlu yakhe before eqede ukuyisevisa futhi, abanye bayarenti njalo ingaphelanga injalo, so kabasela option yokuthi baye ngaphandle sebesebenzisa iganga ngoba kayikapheli indlu yani ukuthi ihlaleke. Ngenye inkinga esisuka sibe la yenza abantu becebe sebesiya egangeni.
Umthetho wamadolobho awuvumi ukuthi abantu bahlale ezindlini ezingakapheli ukwakhiwa, ikakhulu ezingelamanzi leZambuzi. EGwanda umasipala uyakuvumela yini lokho?
Akakuvumi umasipala ngoba ngithi ukuthi uzungena endlini udinga i-certificate of occupation. Kodwa abantu bayenza mfowethu, bangena ezindlini bazihlalele. Maybe umasipala yena sokumele akwenze manje uqinisa isandla, ngoba njengoba utsho nje izulu liseliseduze, lingakuthola kunjalo kungaba nengozi enkulu kakhulu, ikakhulu ngesifo sohudo.
Lina njengenhlanganiso yabahlali kuyini elikwenzayo ngoba kule ngozi lapha yemkhuhlane efanalo ekholera?
Sesike sakwenza thina as i-Progressive Residents Association, We have tried to engage the city council here, the municipality here, in the issue of sewer system. I'm sure Umeya Wetomocha is busy trying to come up with solutions as to how best we can try and have proper sewage disposal, as in ukusebenza iplanti yethu endala le ntsha zilinke ukwenzela ukuthi isuwa yethu yonke ihambe ngendlela emele ihambe ngayo, ihambe iyeprocesswa lapho kumele iprocesswe khona, kuphume kumbe i-reclaimed water and then le manure proper.
Ubatshiyela siphi isixwayiso abahlali?
Abahlali singakuxwayisa ikakhulu labo abakhwenzela egangeni ukuthi ba-apply ku-council. I-council eGwanda is one friendly council. Ukuthi bengahamba be-apply abathole indawo zokukhwenzela ezi-right, abazafaka khona endaweni ezinge-service, bayenze ama-church abo lapho abazakwanisa ukuthi bathole ukwenza i-proper sewage disposal, bayafaka ama-toilets. And then abahlali esingakutsho sabela limkhuhlane ekhona eyosifo sohudo, ukuthi bazame by all means, even i-system yethu inganisakhwehlela kwamanje, ukuthi basebenze bezivikela to try and reduce as much as possible i-open defecation leyo yokusebenzisa iganga, ngoba kuyingozi not only to bona, even laba ku-downstream abantu bakithi emakhaya kubogwanda south le sebekazisenkingeni ekholera.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo, siyabonga.
Kubonga mina mfowethu.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Progressive Residents Association, umnumzana Methuseli Moyo. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo, ungathunela kusasa tshahle kwethu. Wezemidlalo abakatoli imendulo abamele eZimbabwe emidlalweni ye 2024 Paris Olympics ekubekela phambili kule France. Uthabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee, uthi benza kahle abamele ilizwe abagoqela Makanakaishe Charamba, Lotapiwa Nashe Makarau, lobabeke phansi emdlalweni wokugijima we 200 meters.
I think sonke siyasuthiseka ngoba this was historic. Akukaze kwenzakali abakwenzayo lokhu ukuthi sibe lama athletes angu 2 becompete ku same event ku final ye Olympics. So that in itself is a huge achievement for Zimbabwe. Ngathi mina abantu bonke kade bekhangela online ngiyabona ukuthi sibe lama positives lokusekelwa kade bekwenza ngabantu beZimbabwe besekelwa kakhulu. Njalo siyabonga ngalokho. Sithethana basale abantu beZimbabwe balokhe bebancedisa fana labo bebasupporta, ngoba nxa siya kujene uyayo ka LA 2028 lesho ukuthi babe sekwenye indawo. Nxa ubona abantu abakhulu abakompita kuma Olympics, their first Olympics, befika ku final and then omunye afike ku number 6 afile for short in a 3 ukuthi athole medal. Hayi, ngokubona kwethu sibili siyabonga. Siyababonga abafana ngikade ngikukhuluma labo namhlanje sithi mina benze kahle and ngathi bona basenze sakholisa. Then uIsaac ugijimile namhla, angabe iposition yakhe ingaphumanga iphezulu kakhulu but uphume eku 19, iposition 19. It's a very good position ngoba ungakhangela amaathletes akhe labo. The time agijimileyo namhla is his best time eyomnyaka lowo. Yes, ama conditions ake zima but ulwisile umfana uIsaac Mpofu. So ngathi ikoloko okuphumileyo amalanga ama-tshwana adluleyo kwaqhayisa ngoeroa wenza la i-final yakhe wabuya ama-swimmers begave their best esenza ama-best now best. Mna ngithi abantu beZimbabwe nxa liyabe likwazi libona ukuthi ama-athletes all we can ask them ukuthi bayenze their best and that's what they've done. So ngiyakwazi ukuthi nokusifesi ngikhuluma labo namhla ngibamita ngisiza ukuthi bakesikhalazo bebebonga sibili bethi babebona sibili ukuthi iZimbabwe ibasekele bonke abantu bebebasekela.
Yalo
bebebonga ukuthi bekhale siyaphambili bonke babona ukuthi bazabe bekuproyekta ku-LA 2028 kwesiyabe sikukhangela.
Yes, ngathi kusasa kulani kumi njani kusasa?
Kule women's marathon silo Ruthendo Nyahora oyakhijima represente iZimbabwe kumarathon. So ya ukhangelele la ukuthi uzanika konke alakho and ikwesiyabe sisamsekela. So siyambona kusasa ngo-8 o'clock nge-Zimbabwean time. So the same time Paris le Zimbabwe uyesikade sifana la. So you can see siyambona kusasa ekuseni sibona ukuthi uzasiphakulela, but yes, ubethembisa namhla ethi uzanika konke lakho, and siyakwazi lathi siyamthemba ngalokho akupromisileyo.
Lo nguThabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee, obexoxa le Studio 7 eseParis kwele France.
The Voice of America.
Uhlelo abaculi bethu liviki zamba lomculi kaMasikandi kwezokholo umfundisi Arnold Sibhula. Lomculi udabuka esikosibhula eGwanda kodwa uhlabela ekwele South Africa. Nangu ixoxa lo Ntukameli Nkomo we Studio 7.
Studio 7 ngokuthola ithuba ngokomculo sengihambe kancane iCD lokuqala lithi abaphathi elesibili lithi remember me elesithathu lithi pulpiti ngamapiano gospel ngithatha abantu ethaveni ngibase enkonzweni nginomsebenzi omusha ozayo maduze abantu bahlale bethiye indlebe
nogogolo naye uyena sono
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangangithola kulezi nombo 061-929-3623. Ngiyaziphinda futhi inamba 061-929-3623. Umculo wami ukuzo zonke inkundla zokuxhumana YouTube, Spotify nakuwo wonke ama-platform omculo.
Abalandeli ubachiyela wapha manje.
Ngicela uxhaso lengoma zidlalwe emsakazweni yonke jikelele. Ngoba kumadlela khona leZimbabwe labo ezirachisa kunye nabanye ezinye izitudio zakwaMthakazi. Ngicela ukudlalwa kuzo zonke izitudio zakithi. Ngicela isupport kini nonke balandeli bakamfundisi Sibhula. Ngithanda njengoba ngizithanda. Ngiyabonga.
Yenze baba. Yebo sebenzele.
Kuloke ijahala kosibula kulangale kejawunda eGwanda ngothina lokusasa singakhlwa lesisigangele ezinye izinhloko zendaba badlamalahle abantu eZimbabwe kulandela ukuthengwa kwezimodwa zamapolisa nguhulumende ezingamakhulu amane lengxenye. Sibonge ke akade bephethe imtshina namhlanje uNtukameli Nkomo losayida umanjinela wethu olibalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo okips dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.